tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithi nxa uphithe ngekho emsebenzini lathi sizabe silokhe sikhuluma labo ukuthi bamvize. Nxa engekho uphitha kulesi
sizabe
akusitshini. Nxa uphithe ngekho.
Odokotela baseyincwadi yezikhalazo zabo edalela eParliament bekhonona ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi ngemva kokuvunyelwa ngumthethwandaba weHigh Court.
Emawadini vele khona ngathi akulabantu, abantu abakhona balutshwane. Kuze kwabale lenhlanhla nje namhlanje kwabuye odokotela abaphezulu ama-consultants yiwa discharge yabantu. Kodwa ke emawadini khonapha lokhu kungela ma-student nurse.
Izigulane ezimbalwa zikhutshiwe esibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje ngenxa yokusilela kwabodokotela abaqhubeka bekhalala umsebenzi. Isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ebona ngezamalungelo oluntu umnumzana Clement Voile uhlangene lamalunga edale lePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela baseyincwadi yezikhalazo zabo edalela eParliament bekhonona ngokunyamalala kukadokotela Peter Magombeyi besithi kababuyele emsebenzini aze atholakale. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphiwa imvumo edale leHigh Court ukuthi batshengisele njengoba uhulumende yena ubeseyalisa ebathumele amapholisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukutshengisela kwabodokotela namhlanje bakwenze ngemva kokuphumelela kwesicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court ngokutholiswa usizo ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR. Osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Zwakada, ulandisa ngabakwenze namhlanje.
We are now calling to the international community to assist us as the healthcare workers.
Njengabezempilakahle sicela abenhlanganiso emhlabeni jikelele ukuthi basisize ekuthini luphele lolu daba, ngoba isimo esesibhedlela sidanisa lathi kakusijabulisi. Kungawasijabulisa ma singaphanga siphele. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukulikhumbuza ngomthandazo wokusihlwa ePharenyatwa Group of Hospitals.
6 PM to 7 PM.
Omunye wabakade betshengisela namhlanje osebenzela esibhedlela sePharenyatwa Group of Hospitals, uDr. Sikhululi Ngwenya, upha umbono wakhe ngokunyamalala kukaDr. Magombeyi.
Lapha sibuthanele ukuthi uPeter selamalanga engatholakali. Bemthathele ukuthi yena wayenegotiator negovernment bezama ukuthi ama-conditions esibhedlela ibe ngcono. Kumele sibe kwazi ukuthi kwenzakaleni kuye, ngoba ungayekela uba kwathi sengayenzakala siphele sonke singazi ukuthi kwenzakala.
Usola inkulumo yalabo abathi kukhona isandla esicatshileyo okuyiso esiphatheke kulesi siga. Omunye njalo udokotela ongathandanga ukwazakala ngegama lakhe esithi ngoba lamhla ezibizanye lokuthi Peter, uthi abakufunayo yena labanye yikubona uDr. Peter Magombeyi ephendukiswa lapho angaye khona.
Okuningi konke esasikwenza imali sasizifuna sike sakumisa, ngoba kathesi sifuna ukuthi siqale sithi uPeter abuye ngoba nguye upresident wethu. engabuye uPeter sesizaqalela khonapho. So sithi nxa uPeter ngekho emsebenzini let us see.
Bemba phansi odokotela besithi kababuyele emsebenzini aze atholakale omunye wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye, izigulane ezimbalwa zikhutshiwe esibhedlela sempilo kobulawayo lamhlanje ngenxa yokusilela kwabodokotela abaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amawadi ambalwa esibhedlela sempilo asele etshaya umoya kulandela ukukhutshwa kwezigulane ezimbalwa ngenxa yokuthi abongi kanye labodokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bethi bazabuyela emsebenzini nxa iholo labo lingakhutshulwa njalo udokotela Peter Magombeyi esetholakele. Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi esibhedlela sempilo uthi abantu abaningi batshelwe ngodokotela abangasasebenzi khona nsuku zonke ukuthi baye emakhaya.
Hayi, emawadini vele khona ngathi akulabantu, abantu abakhona balutshwane. Kuze kwaba lenhlanhla nje lamhlanje kwakubuye odokotela abaphezulu ama-consultants, yiwa discharge abantu.
Umnumzana Dube uqhubeke ethi isibhedlela sivalwanga abantu abazobeletha lokhu bebuya kodwa bayashesha babiselwe emakhaya.
Isibhedlela sona ngokwaso sivalwanga abantu lokhu bebuya, bona ababuyile ababuye ngama-ambulance bevela kwezinye indawo ababuya kuzobeletha abayelatshwa abelatshwayo bebuyela emakhaya. Kodwa ke engathi ngezikhathi zabo 11 kuye kwaba lamanesi lawa abetshengisela ebambeni izandla ndawonye labodokotela ukuthi udokotela uMagombeyi kabonakale lapha khona, ingathi vele abasebenzayo ngokwabo balutshwani.
Unkosikazi Sandisiwe Zondo obethekelele isihlobo esibhedlela sempilo lamhlanje uthi isimo esikhona sizwisa usizi.
Okusesibhedlela kuzwisa usizi, abantu abagulayo abasananzwa ngendlela efaneleyo ngoba udokotela labomongikazi belokhu bengekho emsebenzini. Kugcwele ama-students, bazasinanza njani bona bengakazi babelalo lwazi olugcweleyo?
Abezempilakahle abagoqela odokotela labongi lokhu beminyela izwi linye lokuthi bazabuyela emsebenzini nxa uDr Peter Magombeyi esetholakele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kusenjalo, abenhlanganiso yabalwela ilungelo loluntu eTajamuka sesijikile bathi uhulumende kumele aveze uMagombeyi ngokuphangisa. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Isiphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Promise Mkhwananzi utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center ukuthi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba abantu.
Siyakholwa kakhulu ngokuthi udokotela uthethwe ongokomthethweni uthunjiwe ngabantu abangaziwayo. Sekungumkhuba eZimbabwe ukuthi kulabantu abahamba bethumba abantu, bebulala abantu, besethusela abantu. Sithi thina lokhu kumele kuphele. Ngemande uhulumende kumele aveze ukuthi udoktor wasiwa ngaphi. Lo uyaphila ngufile akunani, but sifuna ukuba kwazi ukuthi ungaphi, wathathwa mbani. And uhulumende kule obligation yokuthi abeke sure ukuthi umuntu yena lo uveze ukuthi ungaphi.
Kubekethi bazathatha amanyathelo abeTajamuka sesijikile nxa engasavezwanga uDr Magombeyi kusiyafika umvulo.
Sizaqalisa ukutshengisela, sizaqalisa ukwenza ama-actions wonke avunyeleyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi siwenze njengama-citizens. Sitshengisa ukukhonona kwethu lokungathabi kwethu ngokuthunjwa kwabantu. Abantu sebehlala besesaba ezindlini, ilizwe lonke jikelele.
Okhokhela inhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, yona eyingxenye yomanyano weTajamuka sesijikile, unkosazana Abigail Mupambi upha umbono wakhe.
Kuyethusa, kuyesabeka. Bona ngasathi la sokule ndaba esingathi the story behind the story, because ungananzelela eZimbabwe kulokudonselana ukuthi particularly kwezomba ngazo. Ikathi ke enye into edisturba kakhulu ngeyokuthi silokuhulumende wazakala ngendaba sunezi.
Nxa engasavezwanga uDr Magombeyi abeta jamuka bathi bazasebenzisa ilungelo labo elikusisekelo sombuso welizwe lokutshengisela uhulumende aze alalele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Isithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations esibona ngezamalungelo oluntu umnumzana Clement Vule namhlanje uhlangene lomlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda kanye labakhokhela amakomiti ahlukeneyo aleli dale. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Clement Vo ufike ngomvulo kuhambo lokwethekelela okwensuku ezilithumi ngenhloso yokuhlolisisa umumo ophathelene lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lolu hambo ulwenza ngesikhathi eZimbabwe sokuvame izihlakalo zokuthunjwa, ukubotshwa nokutshaywa kwabantu ikakhulu labo abachothozwa uhulumende. Lanxa uVo engasakhulumanga lento lezindaba ngemva kwalomhlangano, uMdenda uthi bamchasisele ukuba uhulumende usebenza kumgceki okumenze bamncuse lequla lakhe kuzozibonela.
Siwe silomhlangano omhle kakhulu lomeli United Nations sikhangele inguquko kwezama elections umthetho wama elections lokuthi inotho yelizwe singayichuchisa njani. Sikhangele umthetho omtsha okhona kathesi ophedwe iParliament yeZimbabwe, iZimbabwe Development Agency.
UMudenda uqhubekethe uhulumende ophakathi ukuguqula imithetho ukuze ibe ngekhanga abakwamanye amazwe ukuzotshala imali elizweni.
Sizaqeda umthetho lo ukwenzela ukuthi abafuna ukuzasivakatshela bafake imali zabo khonapha eZimbabwe kube le nguquko yokuphangisa ukuthi imali lezo zingene masinyane.
UMnumzana Vu ukhangelelwe ukuhlangana labenhlangano ezijeneyo zempilo kuphenyo olukhangele ukuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu elizweni. Isiphanamandla senhlanganiso ezilela amalungelo oluntu lezokholo umfundisi Angiston Sibanda uthi uvo kumele alungisise akhulumisane nenhlangano ukuthi zamacele wonke hatshi icele lilodwa.
Ngokukhangelela kwami sikhangelela ukuthi ke iqiniso lizaphuma ngoba kula abaningi bethu abajabulela ukuthi iZimbabwe ibe ilokhe ilo isaziwa njengelizwe elilochuku, abajabulela ukuthi kube lama sanctions eZimbabwe, abajabulela ukuthi abantu bahlupheke ngoba bona bafuna ukuthi babuse ngendlela zonke. So ke sikholela ukuthi iqini urapatholo uzanelisa ukuthi angakhulumi nabantu bohlangothi olulodwa.
Kuno bhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le MDC umnumzana uSalo Siziba uthi uvo kumele aqaphele akutshelwa nguhulumende ngokuthunjwa kwabantu.
Ngokubona kwami leqakathekile kubana ke envoy ya United Nations fanele izokhangela ikakhulu indaba yeke yokuthengisela, kodwa singakhangeli ngenxa yokuthengisela leyo asiyonto eqakathekileyo eprojekti, kodwa umuntu mayengatshela ngemva kokuthengisela akhona yini amalungelo abantu abayanethengisela okuyiyo ukuthi ayisidum after freedom of assembly ngesilungu, ukuthi ngenxa yokuthi abantu bengathengisela balandele ngoba kuyinto ehluphileyo eZimbabwe.
Ukuthelela kukavolu eZimbabwe kwenziwa ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi njalo bekhonona phezu kokunyamalala komunye wabo uDr Peter Magombeyi onakekelwa ukuba uthunjiwe ngempelaviki. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokunyamalala kwamagombeyi. Izolo mphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatha lezindaba ukuthi umagombeyi angabe ethunjwe ngabantu abahlose ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lapho osilohlolo lwe lwabo mama asihluzeni bomama siyaba sixoxa ke ngokuthunjwa kuka dokotela Peter Magombeyi. Tumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Impumela yokhetho oluqutshwe izolo kwele Israel ibikwa ingakavezi sobala osenqobile. Kodwa kumavoti asebaliwe, umkhokheli webandla le-Blue and White Party owayengumkhokheli webutho uBenny Gantz ubikwa esethole amavoti amaningi kwedlula awenhloko kahulumende uMnumzana Benjamin Netanyahu. Umkhokheli weqembu labalwisanalo lohulumende weRwanda ele Democratic Forces for the Liberation of Rwanda uSylvester Majamukara ubulewe lamhlanje ekuhlaselweni okwenziwe inkamba yaleli qembu esigabeni seKivu kwamakhelwane eDRC iDemocratic Republic of Congo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuthiya abantu behlukene imbono ukuthi engaba wathunjwa ngobani. Abanye bathi akungeke kwaba libandla lezanu PF elilesandla kudaba lolu ngoba lingabe lizilethela amehlo omhlaba jikelele ngesikhathi lifuna uncedo lwamazwe omhlaba ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abanye ngabathi ibandla lezanu PF yilo elilembali yokuthumba abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu loMnumzana Efidlela Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga yendaba yeTech Force ihluphe kuthini nxa ngabe usuthole umuntu kusenzeka izinto ezivele zijwayele ukwenzeka ezisuka ngo-1980 zisenziwa kuze kufike namhlanje ukuthi ngemva kweminyaka engu-39 bese besisizwa ngokuthi kayiseyibo labe sibazi bekwenza kwenziwa yiTech Force kwenza abantu bangakuthembi kakhulu. Asibuyeleni emuva sifika ngo-1980 abantu abanyamalalayo banyamalala ngaphansi kwezandla zabona laba bakhona akuzange kwama kwaqhubeka kumela phana kuqhubeke. Ngakho ke kuzaba nzima ukuthemba ukuthi khathesi sekungena omunye umthakathi akuseyibo bona labo esibaziwa abanyamalalisa abantu ngegugula wonde abanyamalalisa abantu ngabo-1980s, ngabo-1990s, ngo-2000, sometime ngo-2008 kuze kufike namhlanje. Nxa ngabe kukhona abanye abatsha siseza kuzwa kodwa kwakhathesi abantu babe becabanga vele ukuthi yena lo ohlale kwenza kusuka kwasekuqaleni eminyakeni engu-39 edlulileyo nguye njalo okwenzayo namhlanje. Singaza sikabila ubufakazi ukuthi kuhamba njani siseza kuzwa kusiya phambili.
Ye, Mnumzana Ndlovu, wena ukubona njani okukhulunywa ngabanye ukuthi engxenye abantu abanyamalalayo bacatshiswa yi-opposition?
Imbali yeZimbabwe laleli bandla elibushayo njengoba uNcube esitho alenze umuntu acabange njalo kumbe ukuthi avume lokho ngoba udiwo oluvele lwanda kumbani kwaloba lamashe kuthiwa lwanda luvame ukumnuka amashe. Izanu ma ubheka ubuyele emuva ngabo-1980 sisebenzisa umzekeliso nalowo wanabo abantwana besilungwini ababeyizivakashi ababulawa besiya eVictoria Falls kwathiwa kule Third Force kwathiwa ngunkomo obabuleleyo nama-distant akhe. Akwazi kwathi abazali labalabo bantwana bahamba bathunyelwe number 6 elenzini kankomo ukuthi bayakhalela unkomo inyembezi. Kuthe kusuka lapho kwaba lalowo mfana futhi okuthiwa ngulokuzena uJamara umkala obengowezano owabulawa within zano kwaboshwa odulini nabanye kuthiwa yibabambuleleyo. Kibe mzekeliso emningi kakhulu eveza sobala ukuthi le yimethod yaleli bandla elibusayo eyavele yasetshenziswa kudala.
Baba Ncube, ungathini wena ngalokhu esikuzwayo ikakhulu kumaphephandaba lemsakazo kahulumende esisithi yona sonke isikhathi kuzaba lomhlangano omkhulu yiko kwenzakalayo khona lokho.
Ngabe kusenzeka izinto ezinjalo ukuthi usekukhona abanye abantu abangakwenziyo kuyabe kusithi ukuthi kwenziwa yilabo abaphakathi kwezanu PF njengoba siyakwazi ukuthi iqebuke kabili kumbe kathathu kumbe kane bayadonselana bayalwa bebodwa kukhona abanye babaqambe bathi kule G40 abanye bathi kulalo kulela cost abanye bathi kulalo kuyalalo kuyana kuyabe kusithi ukuthi kwenziwa ngabanye ababelabo kuso sonke lesisikhathi bephila labo bangabe beyiba bangabe befuna ukuba ngcolisa. Ngezinye indlela nxa kuyukuthi ukhona ongcolisa omunye kuyabe kuyinto yezanu PF okungayi ngaphandle kwabanye abantu kuyabe kuphakathi kuzanu PF bengcolisana bona bodwa. Kodwa ukuthi bangasuka bagcone abanye abantu abangaphandle kwezanu PF yikubafaka icala elingekhoyo. Njengoba sisitsho impawu zalokho okwenzakalayo zihamba labo nalabo akade bekhona kusuka ngo-1980. Kungenzeka abanye phakathi kwabo sebephume bavuka okunye benza khona lokhuyana okujwayelekile phela abajwayelekile. Ukwenza okukhulu ukuthi akungapolitikwa ngakho ngendlela okupolitikwa ngakho akudingwa abantu kwenziwe ngendlela efanele abantu kudala benyamalala xa vele sokwanyamalala abantu abangu 10,000 akulula ukuthi namhlanje ukuthi unganyamalala umuntu siyedinga kwenye indawo sidinga sisiya lapho vele esazi khona ukuthi umuntu wakhona uyonyamalalisayo nxa kuyukuthi kulesela endaweni sidinga impahla sisiya eseleni kungenzeka sekulomunye olisela osevelile kodwa okwakhathesi sikwaziyo i-evidence yonke esilayo impawu zonke esilayo ngezokuthi abenza lento le yilaba kade bekwenza kusuka ngo-1980 kulapho kufanele kudingwe khona phakathi kwabo.
Mnumzana Ndlovu, ungasidwebela uhlelo usipha imbono yakho ngalokhu osekukhulunywe ngubaba uNcube.
Ngivumelana kakhulu uNcube. Kwakule language ngesikhathi sikhula, ngesikhathi se-ground, ngesikhathi se-MT okuphasele emthethi e-village ungezwa kuthiwa umuntu usedede umuntu azakalayo ngaleso sikhathi kwakungathathwa kufihlwa wawuza nje kuthiwa sebemthethe umfaka Ndlovu kumbe sebemthethe umajayiva nakwazi wacula enye ingoma wazi athi ungavuvela ubone kuthiwa kanje wazi sebemthethe umuntu lo akabuya ajike futhi an-unfortunate na imizekeliso yabantu abajikayo abanyekalo ujustina wayi-journalist but kuvele akuvamanga ukuthi ungavele uthathwe ubuye ujike futhi. So njengoba esho ebuvillage ningayini kulo muntu azakalayo ukuthi lo ngiyothanda ukutshaya abantu abangomama lo ngiyothanda ukwenza kanje. So even noma kungasengokwenzileyo thina silonda inyawo sizisiza size emzini wakho sikubona ukuthi nguwe yini ngoba nguwe vele ojwayele. Kulale into le oyibuzileyo ukuthi njengoba kule loaded stag in terms of imihlangano eyenzakalayo yomhlaba wonke ngesikhathi kubulawa labana abantu abe-Vic Falls abantwana abesilungwini kwakuyinkalakatha amehlo wonke omhlaba ayebheke eZimbabwe efuna ukufaka i-investment. So izanu leli bandla elibusayo uma lifuna ukuthi lingene ivele liyebe lisenza njalo la izolo bese li-accuse and based on that no izanu ngeke yenza into enje ngoba kulalokho esizama ukukuvikela thina sisebenza labantu besilungwini abaphandle ngabulala abantu ababo njani into yabo le nje abaqali uyenza.
Lezo ke zingcwethi ezigcubungula izombusazo womnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu lo mnumzana Efi Dlela Ncube. Kunjalo nje abenhlanganiso ezijiyeneyo ezeBritane ezezalane zeZimbabwe sebesole ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi bekhuthaza uhulumende ukuthi kamkhulule ephila ngokuphangisa. UEzra Chisa Sibanda oStudio 7 usipha loludaba eseBritane.
Iningi labantu eNgilandi lithi likhathazekile ngokuthunjwa kwabantu mahlayana, ikakhulu labo abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa labalwela amalungelo oluntu. Umnumzana Phanyika Karimanzira ngwenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezicela ukuphephela eBritane, a right to remain. Yena-ke uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe kananzi ilungelo loluntu, njalo ulomkhuba wokuthumba abantu abalwela ilungelo loluntu labantu abamphikisayo.
UKarimanzira uthi uhulumende weZimbabwe uyaziwa vele ngokuthumba abamphikisayo.
Ufuna abantu bahlale basevalweni, abantu bangakhulumi ngezinto ezingahambi kuhle elizweni.
UKansila Thabiso Maphena oweSandwell Birmingham isizalwane seZimbabwe esimela ibandla leLabour Party lakweleBritane ukhalaza kuhulumende weZimbabwe.
UDr Peter Mgombeyi akabonakali, unyamalele ama-security services ngoba yiwo nje amthathile, amusa kuphi. Ngudokotela lona ophilisa abantu. Into esicelayo njengamanje ukuthi libone ukuthi into eliyenzayo ekhaya ayikho kahle.
Abanye bathi ngamanga lokhu kwenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa uhulumende nje, njalo kuyasolisa ngendlela okwenzakala ngakho. Omnumzana Zenzo Ncube ngomunye wabo.
Ukhanya kule trend eyenzakala ngayo lawa ama-abductions akhanya khona. Okokuqala, ama-abductions lawa ajwayele ukwenzakala nxa kule mihlangano emikhulu, kumbe nxa kulabantu ama-leaders avela kwamanye amazwe abuya eZimbabwe, yikho lapho kubonakala sokuthiwa obani bani sokubele i-abduction. Kwesokusithi njalo, abantu abakhanya bekhokhela izinto zama-abduction lawa baziwa. Siyamazi uDoug Coulthard, umntaka David Coulthard, ukuthi nguye ohlale phambi kwezinto lezi ezama-abductions lawa. Why kukhanya kunguye iloya elikhanya limela amatitsha, limela amadokotela, limela konke.
Unkosazana Siphathisiwe Ncube ngwenhlanganiso emela abasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe behlala eBrithani.
Ukuxatshiswa kukadokotela kuyangidanisa mina njengomuntu olwela amalungelo abantu bakithi. I-government yeZimbabwe mina mboni ngani lo mlando wokuthi imthole lowo muntu onyamelileyo. Kanti amapholisa lamasosha omsebenzi wabo ngwani? Abantu behlala bekidnapwa sure, abantu bengabanjwa.
Udokotela Magombeyi ubikwa wathunjwa ngabantu ababehlomile ngomgqibelo ophelileyo, lanamhla kwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bebelomhlangano wokuxoxisana loZulu kobulawayo lamhlanje, becebisana ngendlela uZulu angaphatheka ngayo kwezombusazwe kanye la kunhlelo zentuthuko. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Roderick Fayayo obemele inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi ubona uZulu engabisela amandla akhe ngokuthi aphatheke enhlelweni ezigoqela uZulu.
Okokuqala, ngikhona lokhu understand ukuthi entweni zonke ezi-affecta izakhamizi, abantu kabaphatheke. Akungabi lo muntu okhalalayo othi lokhu ayisuko kwephathi yami kumbe lokhu ayisuko wami. Nxa kule bhajethi yekhansilini uZulu kaphatheke, ebekwazi ukuthi ibhajethi le yimali yakhe efuna ukusetshenziswa, ezasetshenziswa ngendlela enje. Singaqalisa at the basic level entweni ezi-affectayo ukuthi sibone ukuthi omabhimu bathethwe yini, izibi zithethwe yini, amanzi bonke akhona yini ngendlela okufanele bekhona ngayo. Ngicabanga ukuthi kuzasincedisa.
Unkosikazi Belinda Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi imigoqo encindezela uZulu minengi kakhulu.
uZulu uncindizeleke kakhulu kulesi sikhathi elizweni leZimbabwe. Uhlupho olukhulu ukuthi uZulu kasenelisi ukuthi ahlanganele labanye babonisane amacebo ukuthi bengazithuthukisa kanjani. Sithole ukuthi imigoqo isibekiwe yaba mningi evimbela lokhu, sokumele kucelwe izikhathi eziningi nxa abantu befuna ukuhlanganela. Khonokho kuyavimba ukuthi abantu babonisane ukuthi kade bengazithuthukisa kanjani beyizakhamizi.
Umnumzana Philani Dlodlo, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthe ubona uhulumende evumelana lokuba bakhona abanye abantu abangcono kulabanye.
Sina sifela lapha emlini, abanye bafela ezizwe. Uhulumende obanayo athina kwelokugcina umuntu oyedwa ofileyo. Sesizamthatha simuse ezizweni ayethu nakalo, pho thina siphile ebazini. Kusho ukuthi kulezinye izizalwane ezingcono kulezinye izizwe. Omunye abantu bazamakhela ubunkanikani bethu emangalisayo, abanye bayaqalela nje amathuli ukuthwela nalalanjani. Kutshengisela ukuthi laba abathi sakavuyabuya lelizwe, kusho ukuthi kulabanye abangcono kulabanye. Pho siyizizalwane ezidinganayo yini kulona lelizwe?
Abakade besemhlanganweni walamhlanje kobulawayo bavumelane ukuthi uZulu weZimbabwe uncindezelwe kunhlangothi eziningi.
Siyabonga bathabile isikhathiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.